Lo ngomunye wemtshina odinda amabhuku amafulaya lamakhalenda nsuku zonke edolobheni leHarare. Abalomi bamabhuku bakhala ngokuthi umsebenzi wabo awuselayo inzuzo kubangelwa imisebenzi yabantu abathengisa amabhuku abo okungekho emthethweni. Umlobo lodumo oyimbongo umnumzana Chirikure Chirikure uthi umumo wezomnotho oya ulokhu pidlika iyo imbangela enkulu yenkinga ezibhekana labalobi.
Is being affected by the economy. In the sense that
enkinga enkulu esibhekane layo ukubhidlika kwezomnotho elizweni ngoba umuntu makaza okumele abe nguye othenga amabhuku ethu kaselayo imali yokuthenga amabhuku kunje sesukubanga lokuthi singabhala amabhuku labadindi bamabhuku abasenelise usidindela wona ngoba kubanzimela labo ukuthi sebekhetha ukudinda amabhuku ezemfundo kuphela.
Othi kanjalo ingwalo zabalobi beZimbabwe sezitholakala phandle kwelizwe okulabadindayo abalokhu besasebenza kodwa kuthiya abasakhulayo elizweni bengaselalo ithuba lokukhwabitha ingwalo ezibhala elizweni labo. Imigwaqo yeHarare igcwele amabhuku athengiswa ngaphandle komthetho. Osakhulayo uAndrew Chatea uthi ubeka amakhava amabhuku ezitaladeni njengesitshengiselo salokho akuthengisayo ngoba esesabela ukuthathelwa amabhuku la athengisayo ngamapholisa njengoba ihiyo kuphela indlela aphila ngayo. Umgcinihlalo wabalobi bengwalo zezifundo uDokotela Samuel Magora uthi njengabalobi sebelwela ukuba beqede kokuphela inkinga yokuthengiswa kwengalo ngaphandle komthetho ipiracy ngoba iphazamisa imisebenzi yokubhala.
No, the ignorance that the police, you know, I mean the law enforcement.
Ongaqondisisi umthetho lo ngamapholisa yilo uduwo ngesikhathi bezama ukubopha abaphulayo okokuthi ngezinye izikhathi abakwazi ukuthi bathini. Njalo olunye uduwo yikujeziswa imali engange-$20 kuphela kumuntu oyabe ethengisa amabhuku ngaphandle komthetho. Yena umlobi uyabe ethathe isikhathi esifika kuminyaka emibili eyokuloba lelo bhuku. So sithi kungani singalinganisi ukwebiwa kwenkomo. Sithi oyabe ethengisa amabhuku kanje egetshele iminyaka eyitshiyagalolunye entolongweni.
Oqhubeke ethi eminye imizamo yabo ikulwela ukuba abalobi benanzelele izivumelwano abazingenisa ke kizo ama-contracts ngoba amanye ecina ebathathela amalungelo abo njalo bekhuthaza ukuvezwa kwe-book policy elizweni njengalokho kwenzakala kwamanye amazwe othola khona uhulumende ebhadalela umlobi imali yokudindisa amabhuku akhe wakuqala azinkulungwane ezimbili 2000. Umqondisi wenhlanganiso yabathengisa ezitaladeni okuyikho okuthengiswa khona amabhuku eziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkinga ngomumo wezomnotho elizweni.
Thina sithi lokhu kutshengisa ubunzima abantu abahlangana labo ikakhulu laba abasebenza umsebenzi wokuzithengisela bebodwa. Kutshengisa ukuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle, abantu sebethengisa iloba yini into abahlangana layo. And lokhu umzekeliso omuhle kuhulumende ukuthi abophe siqine ngendaba zokulungisisa ezenotho lokulungisisa indaba zokuthi abantu bathole imisebenzi elizweni laseZimbabwe. Ngumthetho kanye sebesifisa ngathi abantu bonke laba basemsebenzini bayasebenzela. Kodwa uyabona la ukuthi umumo omkhono omumi njani. Ngakho abantu bagcina sebesenza konke abangathi bakwanisa ukukwenza ukuthi bathe bathuthumisa iy'muli zabo.
Amapholisa kamasipala ahlala egijigijimisana labathengisa emigwaqweni bathathela abakuthengisayo njengendlela yokwehlisa lolu dubo. Kodwa uMagore uthi inkinga ayikho ebantwini abathengisayo kodwa kulabo ababadindela amabhuku la befotokopa. Ethi bakhuthaza ukuba uhulumende ethathe imitshina yonke yabantu abanje inikezwe inhlanganiso zamabhuku labalobi. Ethi lo mthetho we-Copyright Act udinga ukuba uguqulwe uvikele lokutshontshelwa kwabalobi ingwalo zabo zithengiswe ebulinjeni ku-inthanethi bona bengatholi lutho. Umkhwananzi uthi labalobi labo kumele beveze indlela ezingcono zokusebenza ezingabaphathisa.
Abalobi bamabhuku labanye abatsheneyo kufuze bazwisise ukuthi i-economy yethu vele si-informal. bazibona ukuthi bangasebenza kanjani ndawonye lalabo abathengisa ezitaladini ukuze labo kungabi kube le win-win situation wonke umuntu athole okungumzuzu kukho lokho akwenzakalayo edolobheni.
Abaculi kuleli ababhekana lobunzima obufanayo bethengiselwa ama-CD abo ezitaladeni ngaphandle komthetho bagcine abanye babo labo bekhetha ukuzithengisela ezitaladeni abanye bedinda ama-CD ethengiswa ke ngedola elilodwa. Uhulumende weZimbabwe unazo isiqondiso ezamasiko ezecultural policy ezihlanganisela ubungcitshi bezeart ogoqela ukubhala kwezingalo okuyinto engavikela abalobi bawo kusasa abaculi labanye. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu Mark Peter Ntambe.